Ele botswana lizaqhubeka ukhetho evikezayo ngesikhathi siziba sibi isimo somnotho esidalwa ukungathengwa kwamatshe aligugu amadayimani emhlabeni wonke jikelele. Abadabuka eZimbabwe abahlale elizweni leli bathi balakho ukuthwala nzima ekutholeni umsebenzi. Lo nyaka ele botswana lithengisa amadayimani okusuthisayo amatshe la eyiwo abambe umnotho wakuleli lizwe osokudalwe ukuthi amanye amankampani abike ukuthi kungakhala isigumula emsebenzini. Umnumzana Fortune phakathi wakwele Zimbabwe lebhizimusi yokulungisa ukufana lamafriji uthi sebeqala ukubona uncipha kwamatshe kuba kwemsebenzi.
Imsebenzi wakathesi isisuba skate. I think lakhona singakhaya ukuthi khona kule there's a high unemployment rate ekhona elizweni. Okwenza ukuthi abantu mhlawumbe begcina sebezenzela nje like on my side the market is very flooded. Now ukuthi umuntu engakwazi nje ukulungisa into encane they now go on their own.
Uphakathi uthi lokhetho oluzayo luzafaka ukuthandabuza kwabanye ikakhulu abakubhizimusi.
So far angikwazi ukuthi kungazala ngoma kuma-elections, but abantu you know when it comes to izinto ezinjalo baba lokwesaba ukuthi mhlawumbe baspende more bengakabikwazi ukuthi khona kahle kahle what is going to be the outcome yama-elections.
Baningi abangasela msebenzi okwamanje kwele Botswana abagoqela bokuza abayidinga nsuku zonke. Unkosazana Simangaliso Dube ohlala eHowbron uthi isimo kwele Botswana ngezemsebenzi siyaguquka kusiba lukhuni.
Ukuthi sifake ukudla etafuleni khonokho ukuthi sibesebenza sidingisebenzi senza amaphisijobho sisebenza ezindlini, but lawo amaphisijobho asatholakali lasezindlini zangkhona, imali yangkhona incane. So igcina ingasasenelisa ukuthi senelisa ukuthi sithumele ekhaya siphinde sibhadale nerenti ngapha ngoba into zangikhona lazo sesidura.
Uthi noma isimo sesiguquka kule Botswana kulokho kulobubelo uma uqathaniswa lekhaya. Unkosazana Sindiso Sibanda laye uthi isimo somnotho lezi nsuku sizatshiya abanye abeZimbabwe bebhekane lobunzima ngoba uzaba lenguquko ngendlela abantu abasebenzisa ngayo imali.
Abantu abavela elizweni leZimbabwe singabakhuthaza ukuthi kumele balungiselele ngoba kukhanya after elections kuza kuba nzima. Sikhangele ukuthi kuzaba worse kusiya phambili ngoba masikhangele vele kuzaqala ngokuthi utshaye bona laba abavele bezenzela wona ama-peace job lawo. Ngingumuntu nginjenze acabanga ukuthi ukuthi ngiqhathe umuntu azongiwatshela, ndinga umuntu azongigezisela, ndinga umuntu azongi-ayinela. Kungalula ukuthi ngiseve yona le imadlana engiyithweleyo ngizenzele lowo msebenzi.
Ele Botswana lona likhangelele ukuthi kube lobubelo ngomnyaka ozayo ukuthi mhlawumbe isimo sokuthengwa kwama-diamonds singakhuphuka. Kodwa kwakhathesi uhulumende soxwayise izizalwane ukuthi zibophe zigcine ngoba ungela mali kusikhwama selizwe. Okunhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe kwele Botswana uMnumzana Sifa Sithuma uthi ngaphambi kokukhangela umnotho uma kuvele kulokhethwa elizweni abakuza bazibuza imibuzo eminingi.
I-anxiety bakhona ngoba uyabungakwazi ukuthi ngoba noza ngena kuyawina liphi iqembu kuluze lini. Njalo ungakhangela ukuthi iqembu elilazi uyabulazi wena njengomuntu okuza yilona lelo olutholele ukuze. Ukuthi laba abangenayo nxa bethe bangena kutshoni ngathi kumbe kuyini abakuhlelileyo ngathi singabantu bokuza uyabungakwazi. So yes, we are very anxious.
Ele Botswana lizaqhubeka ukhetho lokudinga uhulumende omutsha ngolwesithathu ngeviki elizayo kulokufuthelana phakathi kwebandla elibusayo leBotswana Democratic Party iBDP kanye labaphikisayo wona ayethisa ebandla leBDP umlando osebenzana lebandla leZANU-PF ekuphekaphekeni impumela yokhetho. Lokhu sekufake abeZimbabwe emehlweni kaZulu eBotswana ngesikhathi kuthi abanye baphiwe isithupha ukuthi bavotele ibandla leBDP kukhetho oluzayo. Ibandla leZANU-PF liyakuphika lokhu. Ngingumqondisi Dubo wendaba zeStudio 7 ngiSiyabona kwele Botswana.